iholo silitholile ngolwesihlanu la ngomgqibelo. That's mine about 1,100 employees balitholile. Eshabane we also looking at approximately 2,000 isebenzes ezilitholile.
Abantu bathini kolapho njengoba sebetholile imadlana le?
Yeah, of course abantu bayakhala-khala ngoba babona sebelenyanga ezingu 36 bengaholi. So ukuthi sithi bathokozile kakhulu nge 1 month out of 36 kuyabe kungasokukhuluma iqiniso, but bakwamukele ngoba i-choice vela lala.
Singathi kodwa kukhanya ngazani umgodi, kumbe ngithi imgodi leyo isiyavuselelwa yini ngokuzwa kwenu?
Esikuzwayo kumaphephandaba bathi imgodi iseduzane ukuvuselelwa, but asikwazi, akulanto e-concrete on the ground esiyibonayo etshengisa ukuthi imgodi sizavuselelwa, ngaphandle nje kumholo nalo lokubhalwe kumaphephandaba.
Kodwa lizwa kusithini nxa ukuthi selibona sungani izinto sesenzakala?
Izisebenzi bamelele ngoba bafuna ukuthi imgodi ivule, bafuna ukusebenza, ngabantu abasebenza gadalala abathakazelela umsebenzi wabo. So into esikhona nje ukuthi i-management yiyo baphuzelayo, otherwise bona bazimisele ukuthi kungathiwa umsebenzi lamhla uyaqala, i-production vele iyaphakama ngokuphangisa.
Nxa sukhangele ubona zani baningi kanganani esabasukayo, njalo baningi kanganani akade besele ukuthi beqalise umsebenzi?
Abasukayo abaningi, sikhuluma nge-skilled manpower, abantu abanjengama-artisan, I think kuzaba lodubo mbijana ngoba abaningi basuka, sibili abasalayo balutshwana. So kuyabe kufuneka i-recruitment e-intensive, but nge-competition esikhona la ma-packages akhona abefanele ukuthi akhangele ukuthi abantu ba can do